Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
social media sula ukuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikhonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba network luveza ukuba abantu abanengi kabasawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala.
Masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nale inamba. La ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, kwama-leaders bona basethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukume phela bangene, ngoba singabe lokhu sikhuza sina singaphandle, kuyahlupha khona lokho.
Abesifazana bamabandla achiyeneyo abazancintisa kukhetho bakhuthaza abanye babo ukuthi babavotele. Umthetho ndaba kamantshi kobulawayo namhla ulaye amapolisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bebe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba network luveza ukuba abantu abanengi kabawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala phansi kombuso waleli bandla. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabemagamba network phansi kohlelo lokucubungula olwe Citizens Manifesto le Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungathuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva laphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi iningi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo, noba nje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abaningi abasemhlubuleni weMandebeleni yibo abalesilinganiso esikhulu sabangasuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethwe ngawo libandla leZANU-PF. Umnumzana Khuzana Izinabashe obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki, laloba nje abantu beZimbabwe besinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into ekhona ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku-social media sula ukuthi uyakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikhonkani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo ngumnumzana Ashley Funye, yena-ke uthi vele kalukamehlulo phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kusho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions othi lizwe lebehambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungela that change, and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no kuyinto esesikwanisa ukuyenza, and mostly kungama-youth, because ama-youth alamsebenzi, and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kutsho ukuthi Zimbabwe is ready for change, and Zimbabwe not only open for business okhunywa mnanga. And ngangakokhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa ngumnangagwa sikhala even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days, akula nto ayenzayo. And up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde umgabe, but up to now akula criminal obotshiwe.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane nempumelelo yalolu cwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
Welcome ama-research nje, so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angasitshela ukuthi abantu bona bafunani njalo abakhala ngani.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abesifazana bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo sebekhuthaze abanye babo ukuthi babavotele kukhetho oluzayo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba bathi bona bazwisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizwisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement UDM elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu eGoromonzi South bathembisa okokuqala, sifuna isikolo sikahulumende, simele sibe leklinika ukwenzela even omama abafuna ukubeletha bangabe behlupheka ukuthi bagade imijova besiye etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijova engafiki khona, icine endleleni, then abantu bacedise ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagetsi sibilakula, amanzi sibilakula. Then into i-issue ama-stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stands ethu sikhulumelana le council ama-stand abantu abe ngama-stand sibili ukuthi siyi-stand yakho, ayikhona lokho esithiwa i-provisional stand. Siyakwala lokho, sifuna ukuthi sibe lama-stand ethu yabantu be-Goromonzi South.
Bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukuba bangene labo kwezombusazwe basize ekulungisiseni isimo elizweni, hathi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana abesifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe. Unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag this constitution wokufundisa uZulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso uthi ubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC alliance.
Kono kena kunzima kuyasihlukumeza. Yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective bese sakhuthaza sime sicine khonapha. But lati sike sikubone ukuthi hayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni, lati ukuze singezelele nabeyinamba. La ngiyakhuthaza mina ukuthi lama leaders bonaba abakhona kuma civic society, bama leaders bonaba basethe babona ukuqhakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukume phela bangene. Ngoba singabe lokho sikhuza sina singaphandle kuyahlupha kona lokho.
Ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC Alliance unkosazana Mpambi?
Kodwa ngizathi ngithi nje ngingene kuko ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela, ngabona ukuthi mina ma ngithe ngakhangela nje i-ideology singachoka namuhla iideology la manifesto laba esikhangelane lawo mina ngkwami ngibona ukuthi ideology ekhona engathembisa ukuthi isituation yabo mama ingachinja phambilini iideology leyo ngithole kuAlay yikho ngigijimele Alay.
Abashonisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba la kumabandla wonke ezombusazwe elizweni lanxa beyibo abayingxenye elenani eliphezulu kakhulu ukwedlula abesilisa njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kanengi kunkinga uZulu elizweni abhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezichayela amaroli athwala impahla ezishiyeneyo phakathi kwedolobho leJohannesburg lele Durban kwele South Africa sesikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angenele kulandela udlakela oluqale izizalwane zaseSouth Africa esezivale imigwaqo zisithi kabachiye umsebenzi ngoba bengekela belakho ukubachisela phakathi kwamaroli abo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Wamisa lawa matruck lapha eMoy River wabuza amapaper. Wabuza ukuthi ubuya kuphi ma wakuthola ukuthi ungu wangaphandle washise itruck yakhona. Le ndaba vele ayimanga kahle because it's a form of xenophobia itself.
Lo ngumnumzana Inches Asiti sizalwane seZimbabwe ongumunye wabachayeli bamaroli athwala impahla zisuka eJohannesburg zisiya eDurban kanye leziphendukayo uthi kusukela ngenyanga ephelileyo babhekane lohlupho olukhulu kakhulu kulezalwane zakwele South Africa ezibavimbayo endaweni yeMoy River. Nxa ungatholakala ukuthi babuya phandle kwelizwe bamiswe kuthiwe abasayindawo. Abakwele South Africa laba kuhlangene abachayeli bamaroli ndawonye lezakhamizi zakulindawo bethesa abachayeli bakwamanye amazwe omlandu okubathathela umsebenzi. Bathi njalo abakwamanye amazwe laba bavuma ukuholiswa imali encane ngosekusenza bona abafuna enenge bangaqatshwa. Omunye umchayeli wakwele South Africa ungathandanga ukuvezwa igama uxwayisa abatshayeli bakwamanye amazwe laba ukuthi bachiyane lalo msebenzi nxa besathanda impilo zabo.
Lelo liqiniso into eyenzakalayo kathesi. Akuladlakela okwakhathesi kodwa amaroli wonke amile. Asebefuna ukwenza manje ukuthi bangene iroli ngeroli ukuze njengomtshayeli uziveze. Nxa ungumuntu wokuza lami angikwazi ukuthi baza kwenzani ngoba okwamanje akusadlali.
Kusenjalo umgcini sihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu ngalesi sihlakalo.
Bafisa ukuthi ngabe yibo ama South Africans aba driver la ama truck mba abaqhatshwe khona. Thina ke sizamsikwenze njenge African Diaspora Forum sisebenzisana futhi leZimbabwe Community in South Africa yokuthi sike sixoxisane lo hulumende laba ama union aba ama trucks ukuthi kubone ukuthi udaba lolu lungasombululwa njani.
Emavikini nambalwa edluleyo kulamarola amabili achayelwa izalwane zakwamanye amazwe achiswe ngabebetshengisela laba bevale mgwaqo eMoy River besithi abafuni kubona umuntu okwelinye ilizwe odlula lapho echayela eroleni. Noba nje imizamo yokuthi uhulumende aphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli amapholisa aqaphe isimo kanti axotshana labatshengiselayo laba njengoba sebefake amatshe emgwaqweni kanti ke bengakumisa udlule balandela bedubula. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Ndlapho.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Abednego Bebe ngemva kokwehluleka ukuza enkantolo ukuyathonisiswa ngecala lodlakela aletheswayo. UBebe ongumeli wenkayisouth edalele ephalamende ubotshwe kunyanga ezedluleyo esetheswa icala lokutshaya amalunga e-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Bebe uthi wehluleke ukuya emthethweni laba namuhla ngoba ufelwe yimota esendleleni.
Ibe ngiku constituency iviki yonke lenze kusazi ukuthi izikhathi zomkhankaso ngitheke sengivela ngale imota yasisuka ingifela isuke yaphuma iviri yasiphuma iganga. So ngikhuluma nje hayi khathi sesiyilungisile silungiselela ukuthi simelele breakdown ukuthi babuye-ke bayithwale sesiya la kobulawayo. But kungasenani-ke ngokusemthethweni ngizaya-ke ekhothi-ke ngiyebanika kumbe ngiyefaka lobo bufakazi ukuthi hatshi-ke bengu-constituency ngisenza umsebenzi basensithi-ke ngisiza-ke kwasokusiba-ke liphutha lokuthi-ke imota ibisisuka sisenza. Ngoba imota phela into engakhulumiyo ayikutshela ukuthi kathesi izakwenzani isikhathi eside. Qiniso lokuthi-ke ama-lawyers ami ngiwazisile ukuthi kulento enjalo ngithemba-ke ukuthi kuhambile kwafika emthethwandaba lokho. Kodwa-ke okuncane ngikwaziyo-ke ukuthi-ke nxa isizathu sakho esenze ukuthi wehluleke kuyaandaba siyisizathu esibambekayo akuze kwaba lo hlupho oluya ngaphi.
Uthi obuku-constituency yakho ukhankasela ukhetho uhamba njani wona umkhankaso wakho?
Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu sibili-ke engingakutsho ukuthi-ke sesilohlelo oluhle esilulandelayo ukuthi hatshi bo thina-ke esikukhankaselayo esikumeleyo njengebandla sithi thina-ke amandla kawasuke eHarare, izinto kazisuke ukwenziwa eHarare. Sifuna ukuthi abantu bavote ngokutshengisela ukuthi hayi thina-ke sivotela ukuthi-ke amandla okuthi sizithuthukise, amandla okuthi sisebenzise lokho okwenziwayo, amandla okuthi sisebenzise le mali ephuma kwethu indawo kawabuye ezabelweni, izimali zonke zifikele ezabelweni zingabi izimali ezichwazi eHarare zonke lezi ezisuka eHarare. Ungakhohlwa-ke ntunga ukuthi-ke uhlupho oluba khona isikhathi esiningi umuntu ungaze umnikeze amakhiye aleyo ndawo yokugcinela imali uyabe sebona engani imali liyana ngeyakhe. Kuba nzima-ke ukuthi-ke umuntu lwana beselimenza asebenzise imali kaZulu ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela esenkayi. Live Talk kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama namuhla sikhangela okwenziwa ngabesifazana abazancintisa kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELePakistan lithi umkhokheli wamalwecatsha esiTaliban alwisa lelo lizwe le-Afghanistan uMullah Fazlullah ubulewe ekuhlaselweni kweqembu lakhe ngomtshina wedrone libutho le-Afghanistan lincediswa yiMelika. Le lanxa kulamabandla amanengi azancintisa kukhetho lalonyaka, inengi lifake amehlo kubandla leZANU-PF lakumanyano we-MDC Alliance, wona okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UChamisa okhokhela njalo elinye lamacele e-MDCT. Kuyini kahle kahle amabandla la aza kwenzela uZulu alubana ethe anqoba? Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule. USibanda usungula lingxoxo.
IMDC ekhokhelwa nguPresident uNelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhethelo sizabona ukuthi into ezifana lezibhedlela, imigwaqo, izikolo, ama-university lamabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula, umuntu wonke osebenzayo indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi sikhangelela ukuthi izaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona usele minyaka eminingi kakhulu efika 38 izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyele emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo labahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kaPresident Nelson Chamisa ulakho ukuthi akhe, ngoba umqondo wabantu abasebenza laye wabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje sikuthi yi-smart working ne-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba enabantu abangakwaziyo ukusebenza ngalindlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeke siya phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe dinwe ngayo, ngakho ukuhlupheka lokhu kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha elehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yokokuqala lokhu kudaleke lemisebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi ke kulezinto ama-projects athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe lamanye amazwe, upresident kazange ahlale phansi okwensuku zenezi engenile e-ofisini okwensuku ezilutshwana lezo. Kube gijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwele leZimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe, ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye bekube sekulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le ehluphileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngoba uMnangagwa ingathi akula even le kukampena kodwa vele kulula kakhulu ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakuthi yena ufuna kwenze. uMnangagwa uyenza ama corrections, nguye umuntu ongasiswa ongasikhuphula asizwe elizweni lokuphila, elizweni lweluju lenyoni.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba Gawule?
Ngiyamuzwa mpela. Ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe bangaqhileka ngokuthi kuthiwe uPresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani, sengehle okwazi ukuthi uPresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980 njalo uPresident uMnangagwa ube ngumuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli, izwe libhidlika kusenzakala izinto ezimbi ezifanana labo Mrambathina, kusenzakala oGugura Hundi enguminista omelele zenezo ezokulwisana labantu kwakuthiwa i-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenza i-political violence, uPresident Mnangagwa nguye ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo-2008 watsho yena uPresident Mnangagwa ukuthi hayi bo abantu bonke abezana uPF uMongameli weMDC uthe sewinile sephumelele luphezulu umgabe mina yime ngathi hayi kasifakeni ibutho lapha kuluyiwe bafake esikhundleni uthokola babe ngamasotsha kamba fakwe esikhundleni ngolwazi ngobupresident izani cabanga ukuthi lizwe lakhiwa ngumuntu oyedwa othiwa ngupresident ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke zibambene zisebenza ndawonye lokho ikokuzenziwa uPresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo kodwa iZEC yenza njengomahelane iyeqa iyale lale ngendaba yevoters roll kayizwakali kayiqhubi kuhle umsebenzi ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho.
Engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZANU PF ingelinye lamavandla azancintisa iZEC yi-commission eyiyo erana sikunanzelela ukuthi yi-commission lanxa i-appointwa ngu-president kodwa izimele yodwa laphana erana eyiyo ekhangela ngezokhetho ephethe uhlelo lwezokhetho ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeva ibandla leli kuzafeva ibandla lela.
Umnumzana Belief Gawule ngoebandla leZANU PF obexoxa endawonye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda. Sizwe imbono eveza impiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Lo umbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli weUganda umnumzana Yoweri Museveni useqinisile ezomvikela elizweni lakhe ukwenqabela ukubulawa mahlayana kweziphathamandla zikahulumende wakhe esigoqela amapholisa. Ekhuluma edale lePhalamende yalelo lizwe, umnumzana Museveni usole amapholisa esithi iningi lisebenza ndawonye lezephulamthetho. Ngalokho uthi kuzafakwa imitshina elohlonzi egoqela eyokuthatha izithombe zabedlulayo eyama-CCTV cameras lokunye. Uthi abantu abaseyi kuvunyelwa ukugqoka izikipa ezilengwane yokuvala amakhanda, ama-hoodies. Wonke abalemibhobho kuzafanele bayibhalise. Sikhuluma nje kulesiphathamandla samapholisa esibotshiweyo kulelo lizwe esicatshangelwa ukuthi yiso esabulala umsekeli waso. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Siyabonga Standekile. Kumapanyana kubuhle ekhaya ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje ingoma esiphiwa ngusini ningwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi ukuzigqiba ebezihamba phambili. Abesifazana bamabandla ezombusazwe abancintisayo kukhetho bacela abanye babo ukuthi babavotele. Umthethwendaba kamantshi uthi akabotshwe umkhokheli Umqinisihlalo MDC uMnumzana Bednego Bebe walivalelisayo ngentungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Ndinonzi Jo.